okuliqiniso as long as besejele benganikwa ibail okulilungelo labo le constitution ibanikeza lawo mandla. Mbona ngazathi kuyabonisa ukuthi ilungelo labo liyephulwa. Ukubuya kwesadaki lokho kuyethusa ngoba ekugumeni uma kuthiwa kuzaba labantu bemzini abantwana bekhuzwe ngenduku ukuthi dlalelani khatshana okuyikho kwenziwa ngohulumende kuyethusa. Abantu kuyabe kukhangelela ukuthi uma kuzabuya abantu bemzini wonke umuntu etholakale ejabulile, kodwa ukuba khona kwesadakhe elizweni mbona ngazathi sokufake uhlukumezo kakhulu ngoba abantu abaningi basejele, abantu abaningi amalungelo abo athuliwe. So kangiboni ukuthi kuphathisa ngani. Even kwezentuthuko ungayikhangela i-concentration yonke ifakwe ku-one indawo ukuthi lizwe lithuthuke ngokufanayo, kakusenzakali okuyinto engayo.
Siyabona ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngokwenzakala ekhaya kanye laye umongameli Mnangagwa lokhu begcizelela ukuthi labo abafuna ukuqoqa ukutshengisela kumbe ababacabangela ukuthi benze njalo bengalokothi bekwenze.
Okutshiwo ngumongameli Mnangagwa kuyadanisa. Akulababa osowathi ekhuza abantwana ebakhuze ngentonga, ikakhulu obaba ukuthi ethi abantwana indaba befuna ukuthi bekhulume okubahlukuluzayo. Kodwa kakumangalisi uvele yena ule mbali yokuthi ungumuntu oncindezelayo obusa ngochuku, kodwa eqinisweni labo abesadaka ababuyayo ukuthi sebekwazi ukuthi abantu bayahlukuluzwa ngokubuya kwabo. Lokuthiwa yi-DA bekufuna ukuthi bezibuze ukuthi uma besiya khona ngale abantu sebehlukunyezwa kuthoni ngayo yona isadaka. Angikhangelelanga ukuthi kuzaba khona untshintsho ngoba la isadaka ingani ngeyabantu abangalaqini so ingani ngiyabantu asebehabule umoya ongayisiwo, umoya wokuncindezela, umoya wokuhlukuluza. So uma bonke sebehlezi ezihlalweni ngokuhlukuluza, ungayikhangela ibandoda lilikhulu e-Southern Africa i-ANC kumbe ne-Africa in general namhlanje libandla lalo eselibusa nzima. So ngilethemba lokuthi selizabuza ukuthi kubuswa njani ngokuncindezelwa ngoba wonke umuntu uma selahlekelwa ngamandla ubonakala ngokuhlala vele emthokotho isengokuhlala efaka ama-threats. Lokho kwenziwa ngumnangagwa kuyakutshengisa ukuthi hayi ayisiyonkokheli yabantu. Inkokheli yabantu kayihlalise ethusele abantu.
Kungathini ngokuphathwa kwalabo abesejele abanye ababikwa kufanele belatshwe njalo lokhu kuphuzwa ukuthi bephiwe ibheli?
Ngibona ngazathi kule nto yodwa uma sikhangele indlela kusukela ilizwe lokhu lathatha uzibuse kumbe nesasa amabhunu, kodwa kakhulu sikhangelele uhulumende. Ngohulumende ohlezi encindezela abantu, ngohulumende ilungelo loluntu ongalihloniphiyo, ngohulumende yena esingathi yena uyakuthanda ukuthi abantu even behlele emajele akhe, ngohulumende ongalabuntu. So ukuthi abantu bafuze baye kwelashwa kwaziwa ngohulumende oyabe esilalela ehlonipha amalungelo oluntu, kodwa owethu hayi.